Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyabonga ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla 28 kuMfumfu 2021 uGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje kulomuntu yedwa obulewe umkhuhlane weCOVID-19 izolo eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uncoma okwethulwe yisithunywa senhlanganiso United Nations esithi kumele zesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Bamiswa emthethwandaba abalwa impi yenkululeko ababotshelwe ukutshengisela emgwaqweni bekonona ngepentsheni ephansi.
Konke lokhu kuyinto ebuhlungu kakhulu kubantu abalwela ilizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi kulo muntu oyedwa obulewe umkhuhlane weCOVID-19 izolo eZimbabwe wathi abafika phose 184 bahlolwe batholakala belegciwane leCOVID-19. Abantu bedlula inkulungwane ezine lengxenye 4675 sebabulawa umkhuhlane lo elizweni leZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye. Uhlangothi loluthi abantu bedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.3 million sebehlatshwe ijekiseni yakuqala eyokuzivikela kugciwane leCOVID-19, kuthi njalo abedlula izigidi ezimbili 2.6 million sebehlatshwe esibili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi bajabule kakhulu ukuzwa unkosazana Alena Dohan isithunywa senhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele iUnited Nations esithi kumele zesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Mnangagwa wethule lokhu namuhla ngosuku lwesibili olomhlangano we-annual National People's Conference owenzelwa esabelweni seMashonaland West. Umnangagwa uthi izijezo zenotho ziphazamisa inhlelo eziningi eZimbabwe. Uthe ulethemba elokuthi amazwe azazwisisa ukuba indubo ezibhekane labantu beZimbabwe zidalwa izijezo lezi.
Siyathaba ukuba basizwile ukuba siyazama ukulwisana lezijeziso zomnotho. Sifisa ukuba izijeziso lezi zikhitshwe ukuze njengeZimbabwe lathi siziphilele sodwa sinyela ukukhathazwa ngamazwe abelungu.
Unkosazana Dohan uveze ukuba uhambo lwakhe kweleZimbabwe lumtshengise ukuba izijeziso zomnotho ngempela ziphazamisa amalungelo kaZulu.
At the ground for introducing sanctions against Zimbabwe and repeatedly extended.
Izijeziso lezi kazihambelani lomthetho owe-civil and political rights. Niyakhankasela ukuba izijeziso lezi ziphazamisa kakhulu amalungelo abantu beZimbabwe.
Kodwa abebandla eliphikisayo le-MDC Alliance bathi indubo ezibhekanele neZimbabwe zibangelwa inkohlakalo eyenziwa libandla leZANU-PF. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulume se-MDC Alliance ekhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa, uthi inkokheli yebandla elibusayo yiyo eyenza abantu bahlupheke eZimbabwe.
Bafakela abantu abafana nalo njengomnangagwa lamanye ama-ministers akhe, lamasosha, lamanye amakhampani alungisa izikhali ezihlukumeza abantu. Ngalokho thina sithi special rapporteur ifanele itshelwe ngabantu ukuthi hayi abantu abafaka i-sanction ebantwini ngabantu beZANU-PF. Ngisho le government yeZANU-PF, thina sithi iZANU-PF kayiqali lu ivume ukuthi yiyo yafaka ama-sanction, njalo yiyo ephula amalungelo ayinqaba awe constitution lama human rights.
Kodwa umnumzana Witness Dube isikhulume sebandla le-MDCT ekhokelwa ngumnumzana Douglas Munzora uthi njengebandla banikeza uDohan umbono wabo ngezijeziso esithi balethemba lokuthi abakukhulumayo kuzaphuma kuphenyo lwakhe.
Kuzo zonke nje indaba ezisematheni ezifana leza ma sanctions ezifana lolungelo loluntu ezifana na lo mpila kahle yabantwana bezimbabwe inkululeko yabo lenqubekela phambili yabo.
Unkosikazi Dowan ubekwe leZimbabwe ukuzocubungula indubu ezibangela izijeziso zomnotho elizweni leli. Unkosikazi Dowan uhlangane neziphathamandla zikahulumende abenhlanganiso ezizimelewe labanye abantu abazwisisa indaba yezijeziso zomnotho. Uphenyo lwakhe luzaphawulwa kumhlanganiso ye-United Nations eGeneva kule Switzerland. Ukusenjalo, umhlangano webandla leZANU-PF oqale izolo ukhangele ukugqitshwa ngomgqibelo. Ibandla leli likhangele ukuthi lizahlolisisa indaba yomnotho ukulisana nomkhuhlane we-COVID-19 lokunye. Umnangagwa ukhangelele njalo ukuthi uzahamba emhlanganweni ohlolisisa ukukhudumala komkhathi we-climate change kwele Ireland kunsukwana ezilandelayo. Kubikwa ukuba uzahamba labantu abalikhulu 100. Abanye babo kuthiwa ngabalani lomhlangano lo. Akasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi abalwa impi yenkululeko ababotshwe eHarare ngolwesibili betshengisela emgwaqweni besithi kumele kukhuphulwe ipentsheni yabo bamiswe emthethwandaba namuhla. Umantshi obephethe udaba lolu uthe abantu laba abangamathumi amathathu lasitshiyagalolunye 39 kumele babuyele emthethwandaba kusasa. Bethesewa amacala okutshengisela emgwaqweni okungela mvumo. Batshele umantshi ukuthi baphathwe kubi ngamapholisa lapho kade behlezi khona enkambeni. Bathola imali edlula kancane inkulungwana ezilithumi lasithupha $16,000 ngenyanga. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Ben Ncube, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZebra Veterans Association.
Uhulumende yinto layo kufanele ukuthi ngawusehleli wayinanzelele ukuthi imali le ayincede ama-veterans ngalutho ngoba singabala ukuthi 16,000 RTGs ayithengi even umgodla wenhlanganiso ukuthi o-veteran lizincedise ukuthi lilime kube nokudla emzini wabo elabantwana. So konke lokhu kuyinto ebuhlungu kakhulu kubantu abalwela ilizwe. Ilizwe lakithi labuya sathemba ukuthi kathesike sokuzasetshenzwa ngendlela eqondileyo ngoba yithi esesizibusa abansundu. Sasicabangela ukuthi abamhlophe yiwo abafanele besihlukumeze kodwa kathesi abansundu abasananzeleli ukuthi ilizwe lelize libuye. Ubani lovani wachitha igazi ukuze ilizwe libuye? Alibuyanga nje mahlayana ukuthi kwavuka likhona kodwa kwachitheka igazi eliningi. Kwachitha igazi lezintombi, kwachitha igazi lamajaha, kwachitheka igazi labogogo labokhulu labantwana abancane ababe nakazalwa.
Baba Ncube, siyakuzwa kakhulu kodwa sitshela okuningi ngakhonokho okhuluma ngakho ukuthi kumele ukuthi ngali yakunikwa nguhulumende weZimbabwe.
Sicela uhulumende izikhalazo zama-overseas ezithathele phezulu. Zinike izinto ezenzakalayo emahofisini la abantwana laba esayibo esathi sikhulula leli lizwe abazange betshelwe ngathi kule 20% entweni zonke. Khonokho okusemthethweni uhulumende yikofanela kwenze, akulungise yena uhulumende ngoba yonke into le isemthethweni ikhona kuma-acts, ikhona ku-constitution. Kanti okwenza kwehlule ukuthi kulungiswe kuyabe kuyini? Bona abasebenza emahofisini befanele bebone ukuthi umthetho uyalandelwa. Njenge-20% kuland, 20% kumining, 21% kuyo yonke into bayakwazi emahofisini. But ungafika khona into zakhona ziyabe zisingasayenzwa ngendlela esemthethweni sokuthi hhayi i-20% liyani iphelile. Iyabe iphelile, iyabe inikobani? Yizinto esifuna ukuthi zilungisiswe zengezwa. Uhulumende asincedise ukuthi zilungiswe, ikakhulu abakhokheli bethu bafanele belungise betshayele emahofisini la kulunge. But nxa emahofisini kungatshayelwa kungalungi, uzathola ukuthi kuzaba kusiba lokuxokozela. Kanti akufanelanga kube lokuxokozela, kufanele kulungiswe, kuthulwe, kube le peace elizweni. But elizweni khathesi uzathola ukuthi kuyaxokozelwa kuba yinto esiluhlazo kumawoveti, ibe lohlazo kuhulumende. kanti siyangiselanani singalungisa into zethu njengelizwe singalungisa into zethu njengezizalwane zeZimbabwe ngokuthula yikwesikudinga thina njengama veterans especially awezipho.
Umnumzana Ben Ncube ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZebra Veterans Association. Sixoxe laye ekobulawayo. Namhla sixoxa loZulu ngohlelo lukahulumende lokutholisa izifundo ezibhadelane lezempilakahle kule-National Health Service Training and Induction Modules phansi kwe-Public Service Academy. Intetheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokho kuvezwe ngumphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mchangwa emhlanganweni lentatheli zindaba wokuzethulela okuvunyelanwe emhlanganweni wedale labaphathi ntambo ele cabinet.
The research training programs will therefore equip healthcare workers.
Lezi nhlelo zizosiza ukutholisa abakuhlangothi lezempilakahle lolu ulwazi oludingakalayo ekuqhubeni imisebenzi yabo ukusebenza ngendlela ethuthukile ukuqakathekisa isizwe sabo nemisebenzi eyenziwa mgceke kanye lobukhokheli obuqotho.
Umqondisi wenhlanganiso ezimeleyo eye hashtag this constitution uNkosazana Abigail Mumpambi uthi akaboni injongo yalezi zifundo.
EZimbabwe sivele silama training institutions, kungani singahlanganisi lama programs kube into eyodwa mhlawumbe e-administer under those institutions? Uma sokubuya njengeproposal ngathi inkarakade yeproposal, does that mean ukuthi linto izabe vele isizimele laphana?
UNkosazana Mpambi uthi njalo akucaci ukuthi qondiswe kubaphi abantu lolu hlelo.
Abantu badinga ukuzwisisa ukuthi linto khambe ingabe ihlanganisela abantu abavele abakuhealth kumbe izabe isenziwa yilaba abaye befuna ukungena kwihealth.
Umnumzana Efi Dlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eye National Consumer Rights Association nakhora ugcizelela kulokho.
Yebo, kambe khona empilweni kuyadingakala ukuthi izisebenzi zonke kunye nezempila kahle zibe wazi umsebenzi wazo njalo ziqhubeke ziziqeqeshisa zizikhulisa olwazini lwemisebenzi leyo ababe beyisebenza. Kodwa-ke kakufanelanga kwenziwe kube yinto yokuphoqelela abantu njengalokho sekusenziwa sekusiba yi-national service sokusiba ngama-green bomber ukuthi badonselwe ngenkani ukuthi kumele lifunde lokhu ikakhulu nxa sikhangela isimo somnotho ukuthi sinjani.
Ukhuthaza uhulumende uNcube ukuba akhuthalele ukuthuthukisa isimo sezisebenzi zakhe, hatshi lokho okunye okungazwisisekiyo.
Uhulumende befanele enze into ezavusa i-economy, ezavusa imisebenzi, ikhulise le mali abantu abayizuzayo kulalokho kufuqela abantu ukuthi bayefundiswa into engadingakaliyo ngalesi sikhathi.
Lo msakazo uxhumane lomnumzana Simbarashe James Tafirenyika okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union othi lanxa kukhangeleka kukuhle lokho okuthiwa nguhulumende, inkinga iza kuba khona kwezokukwenza lokho.
It is good to be patriotic, but the key area or the key issues that need to be addressed are
kuhle ukuqakathekisa ilizwe lakho, ngoba okuyikho okumqoka okumele kulungisiswe yikubona ukuthi ziyalungiswa lezo nkinga uhlangothi oluthize kumbe ugatsha oluthize kumbe iklinika ethize loba esibhedlela abahlangana lazo, kube yikho okuqakathekiswa nguhulumende ukukulungisisa.
And also the general populace of Zimbabwe.
Umphathi ntambo ogatsha olubona ngezezisebenzi zikahulumende lezisebenzi zonke jikelele kanye lenhlala kahle kaZulu uProfessor Paul Mavima ulandisa kabanzi ngalolu hlelo oselusungulwa ukuthi luzosebenza kanjani.
This is not a pre-service training program, it's an in-service training program. It's a program.
Lolu luhlelo oluzoqhutshwa kwabavele besemsebenzini luqale kulabo abakuhlangothi lwezempilakahle, lapho bazotholiswa khona izifundo injongo ingeyokuthi baqhube umsebenzi wabo ngokwesibanga esiphezulu. Okunye kwakhona kuphathelane lodaba zokwanelisa ukuxazulula inkinga kanye lobukhokheli
of goal setting, effective management.
Uthi kalulutsha lolu hlelo Professor Mavima ngoba lwaluvele luqhutshwa esikhathini sangemuva lanxa beselungasalandelwa okweminyaka edlula engamathumi amabili edluleyo.
It's also about orientations, Zimbabwean heritage, pushing issues of being.
Bafundiswe ngezokuziqhenya ukuthi bayizizalwane zeZimbabwe. Sanelise ukwenza izisebenzi zonke zikahulumende ukuthi zisekele umbono othi wona eleZimbabwe lingaguqula, lingenza ngcono. Njengalesi isikhathi sikhuluma ngohlelo lwe-Vision 2030, phezu kwakho konke beneliswe ukuzwisisa inhlelo zikahulumende njengolwe-NDS 1
to Vision 2030. That's the idea.
Kodwa uhulumende akakatsho ukuba luzoqala nini ukulandelwa lolu hlelo lwe-National Health Service Training. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis.
Ulive Talk namhla kuhlelo asihluzeni bomama. Sikhangela inhlelo zokuthuthukisa abesifazane kanye lokumelana lobhubhane lo-COVID-19. Sibe sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden uselubhekise eRome lapho azangena umhlangano we-G20 Summit lapho kuzahlangana khona inkokheli yamazwe anothileyo. Kuzakhulunywa ngesigudumezi somkhathi esidala ukungahlaliseki emhlabeni wonke jikelele, ubhubhane lwe-COVID-19 lokunye. Ukhangelwe njalo ukuba uzakhulumisana ngokutshiyeneyo loPope Francis. UBiden ulandela ukholo lwamaKatolika. Esuka lapho uzakuya emhlanganweni oqakathekileyo ohlolisisa ukukhudumala komkhathi we-COP26 eScotland. Umsakazi we-Voice of America ubika ukuba uBiden uza kuthula okufiswa lilizwe leMelika elakhitshwa kwisivumelwano se-Paris Climate Agreement ngowayengumongameli uMnumzana Donald Trump. Kukhanya engani uMnumzana Vladimir Putin wakwele Russia kanye lomongameli Xi Jinping wale China kabasuze bahambe emhlanganweni le. Amabandla ezombusazwe amukele ngokutshiyeneyo imbiko yesithunywa se-United Nations ebesizephenya okudalwa izijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu-PF unkosikazi Alena Dohan. UDohan ukhuthaze leMelika leBrithani ukuthi esule izitheziso lezi ngoba esithi zilimaza uzulu okuyinto eyamukelwe ngenjabulo libandla lezanu-PF. UDohan ukhuthaze njalo uhulumente weZimbabwe ukuthi asungule ukukhulumisana okuqotho ukuze kulungisiswe okuhluphayo kwezombusazwe, kuhlonitshwe amalungelo oluntu njalo lomthetho ulandelwe ngemfanelo. Uthe kumele kuqedwe njalo inkohlakalo. Ibandla le-MDC Alliance lithi ngempela uyitshaye ekhaleni kudaba lwamalungelo lenkohlakalo. Sixoxe lesikhulumeli somholi we-MDC Alliance uDokotela Nkululeko Sibanda elelunga lezanu-PF uMnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Sithemba ukuthi ngabe amazwe lawa ayiwo afake lezithenziso ayakuzwa lawo ilizwe elivela komunye hathi elivela kithi kuphela ukuthi hayi bakithi lo kade lokufakile izithenziso lezi azishaye labo elithi zishaya bona kodwa zishaya uzulu wonke njengoba nje ebhodile ngezimbabwe yonke wazibonela wazivela abantu befake ama-submissions lokunjalo. So kuqakathekile kakhulu ubana sokunelizwi lomuntu ovela ngaphandle hathi
Ito kotela Spanda, Nancy Ndaba, isithi isithunywa se-United Nations kazisuswe izijeziso ngoba zilimaza uzulu.
Angikwazi ke mina ukuthi lo muntu okukhulunywa ngaye angabe exoxelwa bani njalo imibuzo kade ibuza unjani lengqoqo yakhe besiyangaphi. Into ekhonayo ukuthi izijeziso zifanele zikhitshwe ngoba izijeziso lezi zifakelwe uzulu weZimbabwe yizanu engavumela ukuthi sibe le mihlangano, sibe lokukhululeka, kube lokhetho oluthembekayo, sibe lamalungelo njengabantu beZimbabwe. Ngibone ngani lezo zijeziso zifanele ziphange zikhitshwe. Njalo ngibone ngani lo muntu okukhulunywa ngaye laye uthi uyathi ukuthi hayi kakulungiswe lezi zinto ezihluphayo. Luthilo futhi uMs Duhan ukuthi yena liyabona yekelani ukusebenzisa ingxoxo yama-sanctions njenge-device advocacy lilungise izinto ezifanele zilungiseleke ukuhluphana lozulu weZimbabwe. Mbone ngalokhu kutshengisa ukuthi izalo lanxa yiyo ebimbizelela umuntu lo uzamele ukuthi abatshele iqiniso ukuthi hayi yekelani likwenzayo lokhu ukuthi lingantshontsha imali lenze lokho nalokhuyana selikhala ngezijeziso.
Yebo isithunywa se-United Nations sithi izijeziso yizo ezibulala umnotho kakhulu kodwa sithi udaba lwe-corruption kumele lulungisiswe. Udaba lwe-rule of law kumele lulungisiswe lalo njalo amalungelo lawo kumele ahlonitshwe ngendlela. Ungathini ngaloko Chu?
Umqondo obana siwulanzelela ubana kushuwa udaba lokuhuquluza inotho i-corruption yinto okumele ikhangelisiswe njalo iqedisiswe. Kuyasilimaza sibili khonoko bakhona abantu sibili abahuquluza inotho so kumele kukhangelwe khonokwanje. Kodwa esikukhangeleyo ukuthi kona i-America nangwayo bengafuna ukubuya becatshwa ngomunwe besithi kona ama-sanctions bawafakele khonoko esikhuluma ngakho. Ama-sanctions lawa thina siyakwazi mhlophe kuphela ubana yinto abayifaka ngemva kokuthi sesiyenze i-land reform program yethu yelani first track yethu naleya sithatha umhlabathi kwabelungu siwusa kwamensundu khonokwanako baphathanga kuhle njalo ngiyinto vele ebengasoze bayivuma kumbe bavumelana layo. Siyananzelela even kula mazwe amanye ayizinto ezinjalo like kulo mzekeliso we-Venezuela lako lapho okwenzakala into efana nayo layena le eyethu thembisa yodwa na hayi nxa singajinya uhulumende lo owenza into enje so sizasusa ama-sanctions enu lapho wathi sobenjalo bathi sebeguqulileke sebefake omunye uhulumende i-America yayibiloku iyala ubana isuse lawo ama-sanction yagcina sintshela lo uhulumende omutsha abana hayi sokumele libisele umhlabathi lo emakhiweni njalo liphinde libanike imali okuthi wona lithethe isikhathi sonke lesi bengasaproduci kulowo mhlabathi lento ezinjalo. So siyakwazi nangapha futhi yinto vele ebakhuba kakhulu kakhulu loku okwama-human rights kathesi ungakhangela zinenge indawo lapho okule-west human rights records than kwela lapha elakithi eZimbabwe ngela idini khonapha e-South Africa ukhangele izinto ezenzakalayo amazweni o-Fabric Attacks abantu bafaka amathaya bethiswa ikhangele eSwatini kade esithi uhamba njani ukhangele amazwe amaningi kakhulu kule zinto eziningi ezenzakalayo ubo-Rwanda ne-many countries eziyenza okudlulise okwethu la kodwa akula ma-sanctions afakiweyo kibo khona ngalo.
Dokotela Sipanda, nansi indaba, ubaba uChimothi amalungelo ayahlonitshwa udaba lukhona lapha ngolomaplasi.
Hayi kazangathi ngomuntu ekhonana amalungelo uyawazi kahlonitshwa kodwa ucabanga ukuthi iZimbabwe ingcono kulamanye amazwe. Kodwa kungaselani okuqakathekileyo ukuthi nxa bona abantu bezanu bezibona besenza kuhle kulokhu abakwenzayo hayi kabaqhubeki. Uzulu weZimbabwe nguye oza melana nalolo daba ukuthi kathi kungani thina siphonguba lilizwe elithwele nzima kangaka njalo abantu bakithi bephila kabuhlungu kangaka. Ngiyalitshela mina ukuthi evikini ledluleleyo ngihambe saya lahle umntwana ofele esibhedlela umntwana esishiye esibhedlela ehlela amalanga amathathu elokhu engelatshwa esibhedlela seZimbabwe kuthiwa ngoba abazali bakhe kusafanele bayedinga umuthi lowo lalowana lololeyana kodwa sisazi ukuthi ngapha uDoug Gray uphiwe i-$80 million ukuthi adlalise nje mahlayana izimali zitshontshwa nsuku zonke batholakala bethola amagolide olushwaya besiye ema-airport bephuma le mali yelizwe beyihuquluza ngalolo hlobo lowo bengu-minister we-health lowo Badaya wabonakala ukuthi watshontsha imali esebenzelana lokunye okungamasela kwakhe lokhu ayelakho.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somholi we-MTC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa ubexoxa endawonye lelunga lezanu PF uMnumzana Joseph Chuma. Ihhovisi yommeli weZimbabwe kwele South Africa isisungule uhlelo lokuvulela abantu abaningi abafuna ukuthola incwadi zokuzalwa lezokuhambisa amapasipoti. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kombiko wethulwe ngu-Consul General Nkosikazi Melody Chaurura kusukela kusasa kuze kuyefika mhla ka-24 Lwezi, i-consulate yeZimbabwe eJohannesburg izavulwa malanga wonke kukoqela langomgqibelo langesonto kusukela ngo-6 ekuseni kuze kuyetshaya u-4 o'clock ntambama. Lesi sikhathi sivulelwe bonke abafuna ukuthola incwadi zokuzalwa ama-birth certificates lama-passport. Inani labantu abasizwa yile ofisi ngosuku liza kwengezwa lisuka ku-375 lisiya kwabayinkulungwane 1,000. Ngokombiko wethulwe yi-consulate, bonke abafuna ukuthola ama-passport lencwadi zokuzalwa kuzafuze babhalise kukhelebulenjini be-internet ethi www.zimbabweconsulate.co.za/appointment. Leli kheli lizavulelwa bonke abafuna ukubhalisa ngo-4 o'clock emini. Obhalisayo kuzafuze abhale amagama njengokufakwa kwawo esithupheni ukuze angakhonjwa emuva esiseconsulate. Ake kuzavunyelwa ukuguqula ilanga lesikhathi asiphiweyo sokuza econsulate. Umgcinihlalo wenhlanganiso emela izalwane zeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabhena, uthi leli nyathelo lizaphathisa kakhulu abanengi.
Selokhu waqala iCOVID, iconsulate lithatha abantu abangu 375 kuphela, njalo i-online application ukubook appointment kusenziwa ngolwesithathu ngo-4 ntambama. Nxa sekudlule imizuzu emithathu kumbe emhlanu kuyabe sekugcwele. Sicabanga ukuthi ke lokho kuzakwenza ukuthi abantu abaningi banelise ukuthi bathole i-appointment, njalo futhi banelise ukuyathatha ama-passport forms, bathathe lama-birth certificate.
Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eZim Imbokodo, uNkosazana Victor Mathutu, uthi kuhle lokhu ngoba abantu abaningi abafuna ama-passport bese bedlelwa izimali ngotsotsi abahle bavimbe izikhala zonke zokubhalisa.
Abantu abaningi sebedlelwa izimali eziningi kakhulu ngabantu abathi bona bayabasiza ukubhukha. Babhukhelwa ngabo 300 rand umuntu abhukhe appointment eyodwa. Okwenza njalo ukuthi bekunzima ukuthi abantu bakwazi ukuthi babhukhe i-appointment yokuye eZim Consulate. Nxa sokuzathi kuthathwe abantu abayinkulungwane ngelanga kulalabo kade bethathwa akade bengayi 375 ngelanga, kutsho ukuthi sizabona umehluko kakhulu. Siyakujabulela lokho.
Kodwa kuMathutu uthi nxa kungalungiswanga eZimbabwe lapho okuzaphuma khona ama-passport la, lolu hlelo ngeke lusize ngalutho.
Akwenziwe phele kusheshiswe langale eZimbabwe ngoba abantu lobo bengaze bethola abafomu lapha beyinkulungwane ngelanga. Nxa eZimbabwe ingakwazi ukuthi emahhofisi lamapassport kuthathwe amafomu angu-1000 ngelanga, kwenziwe lawo mapassport lamabesifikhethi angu-1000 ngelanga, abazohlala abantu bephethe ini amafomu wabo ngezandla, kodwa kusiba nzima ukuthi bayisubmitha emahhofisi lamapassport lamabesetifikhethi eZimbabwe.
Iconsulate abafuna ezinye izinto ezinjenge-temporal travel documents, TTD, lokunye akudingeki ukuthi babhalisele ukuzothola lolu sizo, kodwa bona basizwa kuphela phakathi kweviki kusukela ngo-9 o'clock ekuseni kusiya ku-11:30. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Kwezemidlalo, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezemidlalo we-volleyball eyebulaweyo Volleyball Association William Mazuro uthi kumele kube leqembu lomdlalo we-beach volleyball elimela iZimbabwe elizadlala kumncintiswano wamazwe womhlaba wonke jikelele wama-Olympic Games eminyakeni elandelayo. Kubika uJoseph Njanji.
Ukukhuluma ngemva kokunqoba ukwenza iqembu elimelayo uBulawayo kusigaba sakuqala esomncintiswano weNational Beach Volleyball Series oqhutshelwe eBurkina Fridge, uMazwiro uthe injongo yabo ngeyokuba bephatheke kwimidlalo yezinga laphezulu emhlabeni jikelele.
Ngabafana abancane esikhangelele ukuthi we are building for ama-Olympics or we are building for into enkulu eserious ukuthi njengeZimbabwe sizakhanya kumdlalo lo webeach volleyball. Ngumdlalo odlalwa ngabantu ababili ejebejebeni, njalo kuyaneliseka even le ntengo zakhona.
Idolobho lakoBulawayo belimelwe ngabadlali abathi uHandsome Moyo kanye loKhutsa Ishe Mazwiro, bona abangamalunga eqembu leLuveve Volleyball Academy, njalo abanqobe kuyo yonke imidlalo emini abaphatheke kuyo khona le eBurkina Fridge. Isigaba sesibili somncintiswano weNational Beach Volleyball Series sihlelwe ukuba sibe khona ngenyanga kaLwezi yeBhinga mhla zili-13. Sikhangele umdlalo wenguqu. Inhlanganiso yePremier Soccer League siyethule umbiko isazisa uZulu inhlawulo zokungena enkundleni ngempelasonto, lapho kuzadlalwa khona imidlalo yesigaba sequarter finals esomncintiswano weChibuku Super Cup. Itikiti elichiphileyo liyabe libiza amadola ngamashumi amabili akwele Melika, kusithi elidulayo lakhona libiza amadola ngamashumi amahlanu. Wawucubungula ezemidlalo uWashington Sbanda uthi iningi labalandeli bomdlalo wenguqu kabasoze benelise ukuyabukela limidlalo. Amaqembu ayethu bamnembili azadlala ngempela viki yaphiwa amatikiti angamakhulu amabili lamachumi amahlanu iqembu ngalinye yawokuthengisela abalandeli bawo. Abafuna ukuthenga lawo matikiti kumele baveze ubufakazi bokuba sebahlatshwa ngokupheleleyo amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Ubufakazi lobo budingakala futhi lalapho sebengena enkundleni ngempela viki. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanjeni.
Sengangehluka nezihlobo wothi sikhangele ezinye zindaba ebezikhokhela namhlanje. Kulo mntu yedwa obulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Letsayo ngoKhethu Dube.